Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-24 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo.
iZANU-PF ibamba abantu ngamandla ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU-PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi akusilo qiniso.
iZANU-PF ayithathi imali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Agambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumkamongameli weleMelika unkosikazi Jill Biden obeke umakhelwane eNamibia kungakusitshone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakashelelani lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMatabeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besendlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue kobulawayo ababikwa bevale kwezinye bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi axotshe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapolisa kamanisipala. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development u Stembiso Nyoni watshela amapolisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitradeni. Ukhona odujuliweyo, abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizen for Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapolisa ukuthi abe lodlame kuZulu sila ministry esi controlayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni thina sila ngama councilor njalo ama councilor yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakampena iZANU PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bekhenga ama cards eZANU PF ibatshela ukuthi be register ukuvota ku ward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yela manga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esitaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanisipala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
siyakuzange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo yikuthi amapolisa awe riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esitaladeni ku-5th Avenue into esuke yayenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele ama-vendors ukuthi bengasuki esitaladeni khonokho besenzela ukuthi betshele uZulu amanga ukuthi i-Citizens Coalition for Change yiyo ethume abe-riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esitaladeni into emqoka yikuthi uminister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela i-city council wamakhokhoba ukuthi besuse abantu esitaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu ele-Citizens Coalition for Change njalo ungakhangela i-city council yakobulawayo ilama councillor angu A kuphela awe-Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama councillor angu 29 so zinanzela ukuthi ama councillor ayi 8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esitaladeni lokho elikuzwe emsakazweni kukhulunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ukuthi ithandwe ngamanga into esiyenzakele uminister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo yenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esitaradeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapholisi unalawo awe-city council
Hello ke ngumnunzana Swithan Chirota isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini lo ngumsebenzi we-city council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi i-city council iyanika lokho kodwa ngama-base okuthengisela khona abantu babhadala e-councilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza ukuhuquluza besenza i-corruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo ezabavikela asisebenzi njalo thina silandela umthetho lathi nxa sinje sinakuthi sicelele abantu bethu ekhansilini indawo zokuthengisela noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitridini well okwamakhadi njengamabandlonke nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona kwesinye isikhathi kulula abantu kulanda abantu lapho abasebenzela khona kwenzela ungabaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni iy'moli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyela ukuthi bekwenze khonokwana sibabisele eduze njengakhona okwenziwa yizekhe kumbe abakomsitheli ukuthi kwesinye isikhathi bayacela ubana baphume emahofisini abo balanda abantu ukuthi kwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate bebarejistisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyele ubana sikwenze khonokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi kwenza ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imango emide besiya emahofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF ayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa
aloke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela ezitaladeni ngamapholisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi asikuzweni kungxoxo eyenzwe nguNtungameli Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Kama-industry afana abantu abo basebegcwala ezitaladeni. Elesikukhangele kakhulu ukuthi abantu bona banazo kufanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefakwa kwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha uzoze ukuthi bazabuya ma. Ngoba sinazeli bona banabantu kuyindlela abaphila ngayo lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale ezinyayo imali yena bayithola khonapha. So-ke siyasiyakuqhaza ukuthi hayi abantu akube nesilele khulumzane lokuthi ayidalo. Kubona ukuthi indaba le iresolva njani abantu abanabakhonde kweyindawo ngoba nokusukuluzana kuba le ngondo yokuthi iproperty iyalimala abantu bayalimala ibhedi yalahleka kube futhi abanye abantu abavela laba abasengondini. So kuyiko-ke njengezimpawu zikhonza ukuthi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuziphatha okunyakalo kufana kodwa kuthi abantu akube lendlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapho abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi? Ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye, uhlupho esilabene lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi manje kwenzakala. Aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngale ngaziqeda egodini abantu bafake khona phana. Sesokubona abantu abantu behaniswa ngoba indawo zokuthi abantu bangane bangabizimene zona. Ngoba uhlupho esilabene ukuthi abantu bakwale ukuthi kukhulutshwane labo bafunda ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo central business district wanazela ama-complex abantu bangahanisa khona ngale lezi yindawo ezinzi abantu abangayakhona kodwa wakhathezi kuthi engxenye aluba indawo yegodini yena yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo sesolaba nazeli bangafakwanga manje ukuthi basijule ngale egodini futhi beyakangeni sibona ngathi kokwenza ubona ngathi abantu baxokozela bengabo ukusuka ngoba bona ngathi ibona ngathi beqoda bengabehambe nokhansili eleyo indawo abaezeli bethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapha baba Sibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba?
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lolu nto besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali. Imbangela enkulu nguhulumende mani siyananzela ukuthi ngeke kulawa besihlazi ukubana siyindawo eqakathekileyo okuba i-industry lapho nezindlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo. So abantu bona abanye sibabona begele ezitaladeni ngabantu ababesebenza amakhampani akobulawa makhaya amakhampani amaningi ayeqasha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala ngasesokungamashethi. So sithi nuhulumende lawo lo mlando ngoba okwenza amakhampani avalwe kuyindlela uhulumende awuyehluleka ukuba ezomnotho obusha amakhampani acile evali kodwa ukuthi uhulumende yena lawo lo mlando wokuthi engxenye azame ukuthi azomlamulankoni kodwa kulaqiniso ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlanjani inkunzi ukuthi yabelieka ukuthi ama-industry avalwa abantu abana bafume babuyele ababesebenza khona no kungenza ukuthi kube ngcono ngaphandle kwakho wakubona uhulumende yenza ngoba kungakhayela laye zeindawo ezinza lezi yehluleka ukusebenza kuhle emauthi laye ezomnotho njeamehluli.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Lokhe sikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi ikhansili yaleli dolobho ayilamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesi phathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Komazana.
Mina njengezakhamizi ebesikukhangelele sekukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dolobho abaselamandla abaselakho kokuthona leli dolobho njengabantu esabaphethayo ukuthi ngama-sixfakazi yona nalinto kuyakwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa namapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthene neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayithandi ngalowo mhlangano. Bakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla, bakhona abalamandla kokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhamele yibo.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Sikwabaze kakhulu, sigqokisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Sikho ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now, lo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha, sizaxoxisana ngakho kabani kakhulu ukuthi nakuke hayi e-council yakobulawayo usengoliphathi.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo lapha?
Baphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise indawo lapho abazihlabise khona, akekho omunye ongaziyo wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sithi kumbe lokho kusidabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona, abadluli kukhansili ukuze be lapho abathengisela khona. Yinto kuswelakala kakhulu bobona njengezakhamizi asikhanyeleli ukuthi kube labantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphihlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibone ngani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile nemezela umhlangano wamazendazi ngelangelithile ngibize zonke inhlanganiso lamazenda zonke ebuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona le mhlangano thina kasikhulumi zipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembise izile layo walolonga kwasala nje abantu bezivunza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi bazenzakale iqinisile yini kuzizivele engadulanga kulabo abakhangele ubulawayo kulelo gaxa leleyo phathi yabo. Yikho laye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthepha kumbe okathezayo. Ubulawayo kwasiyomuntu wokulisana kumbe owe-violence kuyabe sekumele ukuthi sihlale phansi labo labo abakhulu abasiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayizilikho lwana engaphoni. Yikho sesekukhangelele ukuthi imbize kumbe sinyuke loba sibonane layo ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane layo.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhonale kweBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare, u-Elvis Borweri loTafazwa Matoro, ababotshwe ngemva kokutshaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED, umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakoBulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 njani? Hayi, okhulumayo uSibo Khulu, umfokanyoni. Ngiyazizwa izikhulumi lapha ziphatheke kabi ngento engikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo, nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuke eHarare. So madoda, usho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu ngoba uma bengaholiswa ileyo mali. So imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi yemkhulu liyakha ngani? Konke lokho sibona ninakho lile zitolo liyakha ngani? ukuthi niwaba alcoholist imali ikuthatha abe wenza lokho elikwenza lingama MP ACCC yabo council yabalokho lingazodlala ngabantu lina ukuthi liza number 2 ukuthi abantu bayaphuma kuzani beza kini ngabe bezofike ngathi bayaphikisa kodwa besenza lokho ha sesikubonile konke lokho into esingayitsho thina sithi ay iMRP abantu esibaziyo siyobafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakudla imali baye kuyakulwa ukukhululwa abantu abancindezelweyo nina lokho likhuluma kweni lokuthi ikhuphizana yakhibizana njani iumfo wena angeke liyikhiphe ngoba lidlala yonke imali mali ingaholiswa liyithatha aphi imali wenza konke lokhu sikubona
ye ninjani hhayi ngiyayizwa le ndaba kamnankagwa esuka le eHarare esiya-adresa abantu belifane ethi uselebrate uRobert Mugabe useleplethwani lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu abantu nabo bayaya khona uyazi abantu sometimes hhayi angazi noma mhlawumbe baya ngoba besazi ukuthi uma sebengena kubalot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnankagwa ngoba vele akumelanga bemvotele yezwa nalentsha lesibrenoshwe izano bancoma umnankagwa hhayi yazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga hayi ma uhamba ngale ndlela abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa whayi kusiba nezidakamizwa angithi abantu abanamsebenzi le intsha ekhulaka ayinamsebenzi ayina fork off iyahlupheka umuntu abe-stressed abe ne-depression egcine ethi ngonombheme yayibona le nto leyo so ayisebenzi le nto yokuthi bona abantu bejabulele ukuthi umnankagwa uhambe lipane wa-adresa abantu umuntu wabulala abantu bakithi babulala abantu elipane abantu bagijima besiyagcwala mbekulanda
salbonani salbonani studio 7 siyaphila thini igama ngo-big boy Doris Bongo uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kothisa hhayi bazali into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akufile bazali asilamgwaqo izikolo kazikho zona ezazikhona ezikasmithi zikhathana khathana abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu so lazo ezikhona vele zona ezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi sokufile akula mabriji amabriji akhona yona lawa abenzanga ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehluleka ukuhamba loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela lokuyana ngoba vela kula mgwaqo laphana so mina angazi ukuthi kathi kwenzakalani ngegovernment yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifaka ngakumbe yena vele inkayi kayikho kumepu ezimbabwe I don't know ngoba nanku laye mhlawukhana loba esenzana asozuze ekhuluma ngenkayi asozuthini umgabe laye waze wasengakhulumanga ngenkayi nankagwa laye ezaze ezivele engakhulumanga ngenkayi so angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkayi ngoba cela uhulumende ongaba nozwelo wokulungisa inkayi ibe yi-district layo ephakathi kwezimbabwe
Hey sanibonani sanibonani Studio 7 nonke sanibulisa basakazi bethu abahle ngithi hayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi uNkulunkulu khona ngempela abafundisi abangalandeli ipolitiki abafundisi abathandaza uNkulunkulu ophilayo abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani umuntu obizwa ngumfundisi ngempela hayi laba abafundisi abafana nalo babo sibiza ukuthi unyoni nalo sibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucukumla zombusazo hayi labazibona abafundisi mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba uyabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho abantu labo ngabe ZANU-PF izikhulumeli zeZANU-PF bonke bobabili amakhampeni nje ezANU-PF nasebabandleni nabo ngicawa ukuthi kuyakhampeni okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki hayi ukuthi mhlawumbe kushingayela iBhayibheli bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka ziyathuthuka zithuthuka kanjani selungisileni lapha ibhoda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke wabagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu abafowethu bathwele nzima laphana i-corruption iningi bese ngibuya emgwaqweni imigwaqo yonke ifila kukho nomgwaqo uthiwa ungcono yonke imigwaqo nje ifile yonke into elapha yashiwe uLungisong Smith namanje bona balokhu bephethile izwe bayehluleka ukulungisa noma yini emashopu ngo-December omunye nomunye abona price control omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe iprice ayifunayo hayi ngiyabonga ingabe imude kakhulu kunengikhona engingakusho kodwa ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Ukwezemelika kambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli welemelika unkosikazi Jill Biden obe bomakhelwane eNamibia kungakusitshoni. Unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga wansi kwaba nento elobusanction phakathi ukukhishwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zabo abayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakhe ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konswinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengoba manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolu abalwenzileyo abalivakashele leliyane lizwe noma besiza e-Afrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubona ngani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchazaka ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwayo ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe. Siyazi ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokusichazela ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo. kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Live lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama ngu Chris Gande.